Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 20 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na lo msebenzi.
Mina nami ngiyimisele ukuba nasebenzeni sonkeni, sizasebenza through ama-structures ama-residence association, angikhethe ibhura le-progressive zonke ngifuna ndawonye, ngisebenza nama-councillors wona la esilawo, angikhethe linga-MDC, bale into eqhabileyo yilona, let's deliver i-service ebantwini bethu.
Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane sihlaziya udaba lokuthi kungani imithethwandaba ingapi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belecala lokuya emacansini labantwana. Kwezemidlalo silengxoxo lesikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela ngokwenzakalayo kunhlanganiso yeZifa yona ethiwa kayisela mali.
Ama-warriors bayitola imali yabo, competition sabhadala, ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho, baphapha phela abantu labo ese-South Africa. Imali esasiyiphiwe ngubaba uMagaya, sasinike ibhajeti sithi hayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 lalokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Kodwa umbuzo osukhona ngothi baza kwenza okungcono na kulalabo abakade bekhona. Omunye njalo umbuzo ngothi baza kwenelisa ukunqoba njalo na ngomnyaka ka-2016 nxa kuyikuthi amacele MDC wonke engancintisa. Sixoxe lomunye wabanqobayo esigabeni sePhumula Magwegwe umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF.
Bantu ithanda mabopo maconstituency iconstituency esibusisekile kakhulu. UNkulunkulu ubonile ukukhala kwabantwana bake waphendula nabo-ke kube la ma-by-election lawa abekhona. Sandla sikaNkulunkulu yokungena kwaNkulunkulu. Ngakho-ke into yonke loNkulunkulu phakathi yinto vele ebusisekileyo njalo enqobileyo kudala. Into-ke esesingayitsho lapha ngiphanda vuma yikuthi bona sebezitholele isisebenzi sabo, sibonisana lapho kumele kudibelwe khona. Nxa sikhala indaba ezemisebenzi lama-youth laba abangasebenziyo, mina ngibe ngikhangelele nalo ukuthi selokhu sizithembisa ngento ezinkulu ezingeke emandleni ethu, njengokuthi zona sithi yona sizavula ama-factory into engase sizikenzeleni le. Mina ngifuna ukwenza into eyenzakala khonapho khonapho, ngoba vele ngumuntu ojalo ukuthi kona iphapho iphapho. And mina nami ngizimisele ukuba nasisebenzeni sonkeni, sizasebenza through ama-structures ama-residence association, angikhethe ibhura le-progressive zonke ngifuna ndawonye, sizasebenza nama-councillors wona la esilawo, angikhethe linga-MDC, bale into eqhabileyo yilona, let's deliver i-service ebantwini bethu esihlala labo ukuze zona abantu impilo yabo ibe ngcono. Kukhanye ukuthi kona this time bakhethe intanjo, bakhethe umjoko, bakwanisile eshonele bathi nasi into ezwelu. Itemakorokoto
ngomnyaka ka-2018 uzancintisana njalo ubona ngani ulethuba lokunqoba njalo
ngomnyaka ka-2018 into esobala ukuthi bona abantu vele bazaxoxa ngejekeje lobani ongabe ufuna ukufaka iphimba lakhe sithi ufuma ngo-MP ehlala nabobhoma ngenxa yokuthi babe lokhu besakholisa bekhwabitha imisebenzi eyabe ngisebenza laba bantu. Angiboni futhi ukuthi kulo muntu ozaphinda futhi azofaka into eyile ukuzeni-candidate yaphepha yakhe ekulana wampobhoma, ngoba mina ngizimisele ukwenza izimanga, ngizimisele ukusebenza labantu. Ngako-ke nxa umuntu sebuya labana uyasezigqisa isikhathi sakhe, mina-ke ngithele ukuthona ozazama ukufaka ngo-2018 nxa yena engasakhohlwanga wayekele ukuzivotela. Uzabona umuntu ephuma lo zero sibili, ngoba wonke umuntu uyavele evotela uJoseph Chuma, team ZANU PF. Ngiyabonga
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF owakhethwa ukuba ngummeli wedale lePhalamende besikhuluma la ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. KoBulawayo khona bese kuyisigaba esesihlala silamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Meli Dube ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukunqoba kwebandla leZANU PF kuza kwenza kube nzima ukuthi ibandla leMDC lingene njalo kulesi sigaba.
Okwakuqala ukuthi iZANU sibone ithuba lokuchobodisa amabandla aphikisayo, ithuba elihle elokuthi amabandla aphikisayo njengoba esithi kangeni kulelo khetho njengoba sichaza ukuthi lawo ayalwa ala kuzambana phakathi kwawo njalo kawala mali yokuphatheka kulezi nhlelo kumbe kuma-elections ngaphakathi kwesikhathi njengobana kunjenje. Kungenzeka ukuthi sibone icebo lokuthi hhayi nxa singabe silokhu sisenze nje i-opposition sizayigcobodisa siyiqede, ngoba siyazivela abantu abaningi abanye abe-opposition abasephalamende ukuthi engxenye nxa sebefike kuleyo phalamende ukuthi bayakuya ngaphi benzeni amabandla bengelamali kuzakwenza ukuthi abe weak aphelele ngamandla emadolweni balwe ngamandla agcine vele ukuthi kusiyafika i-2018 esengasekho kumbe esekusele nje umthonselanyana. Okunye njalo kungabe kusenziwa ukuthi yona iZANU ngokwayo iyabona ukuthi ngaphakathi kwayo kule ndingeko yokuthi ibambanise amalunga ayo. Ngalokho-ke isizama ukudala kumbe amabuli amalunga ayo kabambananga, njalo sokumele kube labantu abaningi ephalamende abakhonza lo ongani kuthiwa ufuna ukuthatha over from uMgabe, njalo bebe leqiniso lokuthi labo ukuthi abalandela uJoyce Mduru bonke sebephelile, kabasela zikhundla njalo kabasela mali njalo kabasela ndlela yokuthi baqhubeke belokhu bebonakala emphakathini.
Umnumzana Meli Dube yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukungamanyani kwamabandla aphikisayo yiko okubangela udubo.
Kale ngathi kubona abeyobolisini labo silabanye abantu labo abalalela ingqondo yokuthi bona yibo abangasisi kunabambayo labanye abantu ngabantu bevukela izikhundla zabo khonakhona ngomunye okuhluphayo futhi sokufanele abantu beyobolisini bakunanzele ukuthi weza kula abantu abaningi ababusekelayo, kukhumbula abantu abalutshwana kuna abantu abalutshwana abantu abaningi abahlanganisa yikho kuphela okungadala umehluko lizikanti bavote kuhle, ngoba singakhubabukela ingqondo leyane ukuthi ime ngifuna ukuba yibo sikhonde ngezikhundla sicawaye ngabantu. So-ke abantu phansi kuground bathi bona amaphathi wonke la ama-progressive parties amane e-opposition abambane asebenze ndawonye angaphikisani lanqabe lokho izigaba zangama-parties, kodwa nxa sokuvotwa xa omunye efake ikhandize kuleso sigaba omunye engafaka upresident kafaka kube ngoyedwa bongabantu basekeleni kuyiyo kube indlela esingancedisana ngayo ubana sikhuba umgazi sikhuba ingqondo leyane kuzigaba ngathine ukunahlala sezikhundleni khanye ngathi ngabantu abakhulu kodwa sicabaye ngabantu abadubekayo bezimbabwe kuzancethela izwe lezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Kathesi ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Njengenjayelo siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udaba lwabesilisa ababikwa besiya emacansini labantwana abancinyane olwe-statutory rape, njalo iningi elikhonona ukuthi kwesinye isikhathi bathola isigwebo esiphansi. Sixoxa lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Kucaca Phulu ukuze asinike ingcazelo ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Phulu. kambe kubangelwa kuyini lokho
lokho ngibona ngani kubangelwa ukuba abantu izindaba lezi esikhathini esiningi bazibona nxa zibhalwe emanyuziphepheni esikhathini esiningi amareporter adinga indaba ezimnandi indaba ezizathandwa ngabantu ezizathengisa amaphepha kodwa ekwenzeni khonokho abakasiniki i-information yonke ukuthi kwakutheni kwenzakala sikhathi bani ukutheni umuntu lo uvumile ukutshala kumbe uliphikile kuningi okukhangelwa ngumajisitrate ukuze afike esigwebeni sokuthi umuntu lo ukwenzile akufuna ukuqinisa ukuthi izindaba zonke lezo zilezigcebo eziphansi
sesikhangela lona udabaloke laphuma emaphepheni ukuthi kulo ntombazana ozithweleyo leminyaka eyi-13 ePlumtree kodwa owenza lokhu wagwetshelwa ukusebenza ku-community service kuphela nxa kukhanya ukuthi kulobufakazi bokuthi nanguyani umntwana omncane uzithwele kuyini okunye okumele kuze kube khona ukuthi umuntu lwane angajeziswa kakhulu
i-court ziningi izinto ezikhangelayo okokuqala singabe sisithi umuntu walala lo mntwana owayele-13 years khonapho siya singathelwanga ukuthi ule-13 years 2 days ngule-13 years 11 months siya singathelwanga ukuthi kwenzakala 5 years ago kumbe kwenzakale last month ezithwele enjalo obvious kuthuthi kulo mntwana kuyaso kumele sibekwazi ukuthi elo mntwana enjalo wathola ukuthi usisize nalo owayele-13 years ngaleso sikhathi engesele-18 lonyaka uthe lomntwana ole 3 years or 4 years bagcina bechadile ubaba lo uyasebenza nguye othengayo isinkwa sabantwana sekumele ukhangele ukuthi kuyamncedisa yini umntwana lomkakhe ubana uhambise ejele for 5 years kube uhambise ku-community service kafanani lomuntu oyathi eveze same offense engeyachiye ethethisa abantu echaya abantu wabaleka wayegoli washiya abantwana belamba so umajistrate ukhangela zonke ukhangela izinto ezinene omunye angathi nanxa ngakwenza mina wayengijele wathi ule-15 years elinye nelinye icala liyakhangelwa umuntu uzivikela esithini njalo kuthiwa kwahamba njani akhona amacala nesenjengawenza lapho abantu abaningi sibile baphiwa izigwebo eziphezulu
kuyabe sokwenze njani laba abanye nxa bephiwa izigwebo eziphezulu abanye bephiwa eziphansi
mana ngikuphe umzekeliso omunye uyabe lelo mntwana ole-15 years umntwana lowo mhlawumbe eyi-student sakhe engutitshala wakhe omunye uyabe lelo mntwana ole-15 years behlangane ebhawa wena nxa kukhangele mlaleli ubona ingane kumele baphiwe izigwebo ezifana nayo yini ngibona ingane utitshala kumele aphiwe izigwebo eziphezulu ngoba ubefundisa umntwana nguye kade kuthiwa akhangele umntwana ameluse njalo siyakwazi ukuthi bekwazi definitely ukuthi ngumntwana omncane kodwa lo ohlangane naye ebhawa
kulungile yini emthethweni ukuthi umuntu ehlulelwe ukuthi isimilo sakhe sinjani ngoba ngumuntu oyebhawa kutho ukuthi kasomuntu oziphethe kuhle
ngingakubuza umbuzo utitshala angalala lo mntwana amfundisayo ole-13 years ufana naye yini lomuntu oleye lo mntwana ole-15 years behlangane ebhoreni ku-highlander bengazali
kodwa icala liyafanana ukuthi kugcine kusenziwani
umuntu othontsha i-orenji nomuntu othontsha inkomo kuyafanana but omunye uthontsha into enkulu umuntu otshaya umuntu ngempama nomuntu ogwaza umuntu ngengqamu akufanani so umajistrate ukhangela zonke zinzane izinto elinye nelinye icala elikhangela ngama-circumstances alo
yona iminyaka ye-statutory rape ikubani njalo iyafanana yini ebantwaneni abangamantombazana labangabafana
umthetho uthi umuntu ongaphansi kwe-15 years so angaba ne-14 years 11 months statutory rape angaba ne-14 years 11 months and 28 days i-still statutory rape isigwebo again sizakhangela konke khonoko below the age of 12 years it is going to be rape nanxa kuba kaelisi ukuvuma lo
singathi umthethwandaba abantu bengawuthemba yini
umthethwandaba ukhangela elinye nelinye icala lilimi lodwa asizingene e-magistrate's court nxa ngingafuthiseki ngesigwebo ngiyavunyelwa uku-aphila ngiye e-high court nxa singafuthisekanga futhi siyaphila sisesefi ye-supreme court so ngaleyo ndlela imthethwandaba izahlala isipha izigwebo ezisuthisayo lama-prosecutor nawo avunyelwe ukuthi aphile bathole izigwebo esirayi
kuyangena yini kakhulu okwamasiko lapha ukuthi umntwana oyintombazana vele kumele aziphathe njani
indaba ingavele sibe ekhoda akuse awusena sinto phakathi esilandela umthetho i-criminal codification reform act owesinto kungangena nxa indaba engakafiki ecourt abantu bekhulumelana emakhaya izindaba zingavuki ecourt
hayi sibongile kakhulu ingcazelo le nithemba abazwi labalaleli leyi balaleli bekuyingxoxo lengcwethi ecubungula ezemthetho njalo eligqwetha umnumzana kucaca phulo sixoxe laye ekobulawayo lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba esiphathelane labesifazane thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye Kwezemidlalo inhlanganiso yezifa ibikwa ithwele nzima ngokusilela kwemali Iqembu lama Warriors laphosa lehluleka ukuya eMalawi ukuyadlala leqembu lalelo lizwe laze lancedwa ngumfundisi uWalter Magaya walipha imali engamarandi angu 52,000. Kodwa kulembiko ethi imali kayiphathwanga kahle okubangele ukuthi uMagaya aye ngokwakhe ukuyapha abadlali imali yokuphathisa emidlalweni wangesonto ophakathi kwama Warriors leqembu leComoros. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela yena olandula imbiko yokuthi bachaphaza imali abayiphiwa nguMagaya.
Esibalale yithi thina abantu bemedia sicinga sibhala okunye okunye sesibhala sesisengezimithe sithi hayi zifa ethethe imali yadla. Ubaba uMagaya asimnike ibudget. Ibudget leyi yayilama allowances, ibudget leyi ile accommodation, ibudget leyi ilama airfares ukuthambe so wayesinika imali le ngebudget wawungathiwa yonke imali imele kumawuria imali esayithiwa ngoba uMagaya sayisebenzisa lokhu sasike ucelile ukuthi siyisebenzise khona ama-warriors bayithola imali yabo combodition sabhadala ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho baphapha phela abantu labo ese-South Africa imali esasiyiphiwe ngoba uMagaya sasinike ibudget sithi hhayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 wasesinika imali esesibhadala lokhu sasekucele sikubhadala kodwa kube lobunzima ukuthi lasinamajali sithi nxazisifaka okunye okungayisikho sine sithi zisayidla imali yababa uMagaya ayisilo qiniso lelo imali yahamba yabhadala lokhu sasekucelile ukuthi ibhadale khona
okwakathesi njengoba izifa yilokho ingelamali manje kumbani ophathisileyo kumdlalo wonalo owama-warriors leComoros
khathesi ngikhuluma lawe ngakutshela ukuthi umntwana wethu i-premier soccer league PSL esesincedile ngokudla ukuthi ama-warriors adle ekucamp siyababonga kakhulu e-premier soccer league ngibuye futhi ngibonge abe-rentals ibhasi basingamabhasi then ngibonge umuntu okurula ama-buses la esinika ibhasi ngibuye ngibonge i-Davy Lodge labo kuhlala khona abafana bayasiphathisa kakhulu labo ngibuye ngibonge yena ubaba uMagaya uyasinceda kakhulu laye ngibuye ngibonge ubaba uDube laye uyasinceda ngibuye ngibonge abantu abatshiyeneyo abanye abafuna ukukhulunywa bafuna nje bethule beya bengafuna ukukhulunywa kodwa hhayi abantu laba sibabonga kakhulu ngoncedo abasinika lona mina ngithi i-team yama-warriors kayimelela ngephathiso yezifa yodwa ngoba i-team leyi idlalela ilizwe umuntu wonke la ukhona ngapho kwele america ukustudio 7 khona ngapho kumele lawo uphathise i-team yelizwe
lo ke bekunguXolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yezifa ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare ngakehlukani kesikhangele ebezikhokhela abakhethwa ukuba ngamalunga edale lephalamende sebeqalisile umsebenzi umbuzo ngothi bazawenelisa na kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazana sihlaziye udaba lokuthi kungani kanti imithethwandaba ingaphi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belicala lokuya emacansini labantwana lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murari zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.